sifuna ukucaca amaZimbabweans azwisise ukuthi ama-sanctions kawafakwanga ngama-opposition political parties but afakwe yiZANU-PF ngezenzo zayo. Lanamhla lokhu European Union lamanye ama-democratic institutions afaka imigoqo ethize ukuthi iZANU-PF kayigcwalise kwenzela ukuthi ama-targeted sanction la asulwe. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZANU-PF khana ngani tivala ngama-sanction, sisenza i-corruption, sisenza konke sithi ngama-sanction. So ngani liwabaye elilomkhalo lomunye suku zonke kalitshintshi. Yikho ke sifuna ukuqondisa imqondo ukuthi ama-sanction la afakwe iZANU ngokwephula amalungelo ayinqaba njalo lezikhali ezimanufacture yiZimbabwe Defence Industries. Yikho ke ngalokho umbuzo lo ufanele ukuthi uhlanganise abantu beZANU baziphendulele kahle ngoba bacatsha ngomunwe.